umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kulento abangayithandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument ala mandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisita abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ngikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njengase-South Africa omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe inkantolo be-challenge obecungisisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isisekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingacutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngokuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Okuqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuzotholakala ukuthi obajontshayo wabachawa wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osokusenzakalayo. Kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolo njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo lo mnumzane uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu ungaziwa, uZamara lokhu ungaziwa, uChestina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba akula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo, kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubunlulisele udaba sekhethi ukubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi se-ground awula lutho solwenzakalayo, ama-political killings awula lutho olwenzakaleyo.